isendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuLwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
alikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe.
Elemelika selichotoze uhulumende weZimbabwe phezu kokubhaxabulwa kwabasekeli beMDC ngamapholisa izolo.
Labanye angabadatshula izindlebe, abanye badatshula amakhanda, abanye izinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi zingama-private.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo ezibhedlela ebusuku izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazeke kakhulu ngochuku lwamapholisa aseZimbabwe kulandela ukubhaxabula akwenze abasekeli beMDC eHarare izolo. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe yase-Afrika umnumzana Thibo Negi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lo mkhuba wokuhlukuluza uZulu njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Amapholisa ahlasele abasekeli beMDC emahofisini aleli bandla eHarare ngesikhathi bemelele umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abethulele umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lokwenzakala elizweni owe-Hope of the Nation address. Abantu makhaza ekade bezihambela esitaladeni abagoqela amakhehla lezalukazi labo batshayiwe balimala kakubi. Embikwena wethule enkundleni ye-Twitter, umnumzana Negi uthe isehlakalo lesi sikhomba sobala ukuthi ukwesulwa kwemithetho ecindezelayo egoqela owephosa akuguqulanga lutho. Ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso welizwe, sona athi sivumela abantu ukuthi babuthane ngokuthula. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Abantu beZimbabwe kumele bakubone kucace, kuphambi kwabo, kusemehlana nabo, kuseduze, kusendlebeni zabo, ukuthi bakubone bakuzwe ukuthi owalayo ubudlelwano obuhle obuzadala imisebenzi ema-industry, obuzavala amaphodweli emgwaqweni, obuzavula izibhedlela, obuzakwenza izikolo zibe lamabhuku, ezakwenza ukuthi abantu bonke abasebenzayo bahole nguhulumende weZimbabwe. Udokotela namhlanje uyakubona khona lokhu ukuthi owalayo ukuthi ahole kahle nguhulumende weZimbabwe. Teacher uyakubona, unesi uyakubona, zonke izisebenzi, ongelamsebenzi uyakubona namhlanje ukuthi owala ubudlelwane namazwe omhlaba, ubudlelwane obuza kwenza ukuthi kudalwe imisebenzi, livuke ilizwe liphilwe ngumhulumende weZimbabwe ngokubusa kaba abantu, ngokutshaya abantu, ngokuhlukuluza abantu, ngokuba kalikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe. Ngakho ke ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguquke ezenzweni zakhe lezi ezimbi kangaka ezisolwa ngabantu beZimbabwe, ezisolwa ngumhlaba wonke, akulabudlelwano obuza kwakhiwa phakathi kweZimbabwe leMelika le-EU lawo wonke amazwe omhlaba ahlonipha ilungelo labantu.
Ngokutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu esikubone izolo lokhu Ncube, singabona eleMelika lisengeza izijeziso zalo yini kuziphathamandla zikahulumende?
Akungeke kumangalise ukuthi namhlanje ubone imeliki singezelela abantu abangena ezijeziswene. Akungeke kumangalise, angeke kwethuse njalo ngokuba nxa kulabantu ababusa ngalendlela abangahlonipha abantu bakibo, abangahlonipha abantu baba, abantu beZimbabwe. Kambuzo ucelwe imelika, ufundiswe imelika ukubusa kahle izwe leZimbabwe. Kanti impi yayingiyani? Iliberation war yayingiyani? Kungani kuthiwa kulama wovete ayelwelani? Kungani abantu babesegangeni babefelani nxa babengafeli ukubuswa kahle, nxa bengafeli imisebenzi, nxa bengafeli ukuthi kube lezibhedlela ezisebenzayo, izikole ezisebenzayo, imigwaqo esebenzayo, kube lemisebenzi yomuntu wonke omutsha omdala, hlonitshwa amalungelo abomama, hlonitshwa abantu abangavumelani nawe ngaphandle kokuthi ukubusa kube ngokulungileyo. Akula lapho kuyiwa khona. Nxa kungalungiswanga zona lezo zinto, izijeziso zenotho ziyeza zisendleleni ezizaqondiswa kubona laba ababusa kahle. Kuzathi kusasa babuye bakhale futhi bathi bona nti liyabona amazwe aphesheya omelika labo bani bani basiphatha kabi. Kanti bona yibo abaphatha kabi abantu beZimbabwe. Labana bazama ukunqanda kokuphathwa kabi kwabantu beZimbabwe. UTrump naye wonke umuntu waseMelika ngakhothi sicela libuse kahle abantu beMelika. Bacela ukuthi ubusa kahle abantu beZimbabwe, abantu bakini, omakhelwane bakho, osibongo sinye labo okhuluma ulimo olufana lolwabo. Ubusa kahle abantu, hlonipha amalungelo abo kuphela nje into abayikhuluma. Kambuze ucelwe ukuphatha kahle abantu abakho. Uyabunga ubaba onjani? Uyabunga umama onjani? Uyabunga umuntu onjani?
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abalinyazwe ngamapholisa laba ezibhedlela izolo ebusuku. Ibandla le-MDC lithi amanye amalunga alo abotshiwe kodwa alikabikwazi ukuthi etheswa cala bani. Embikwena wethule kuTwitter, uChamisa uthe abalimale kakhulu bagoqela owesilisa osekhulile odabuke ikhanda uBernard Karapo oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha kanye lomunye owesifazana. Umgcinisihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo uthi uhitshwe intuthu yetiyegasi kulesi sehlakalo njalo uthi laye wethekelele abalimeleyo. Nangu exoxalo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lo munye ubaba esimfikileyo nxa likhangela amapikithi aphumayo ube lehovorosi eyiblue. Ngobaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini e-MDC wahlangana lamapholisa bamdabula ikhanda. Kulo munye umamela imboni liyagqwegqwe esimhlophe oqamuka unyawo. Umuntu ade ezivelela ngekhaya esiya kumne wabo embiri bachaya bakhaba baqamuka idolo. Kulabanye angabadajula izindlebe, abanye badajula amakhanda, abanezinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights. Ngoba anti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke zethu ezikarhulumente zivaliwe. Suba kuma-private abanye sebethungiwe, abanye sebelatshiwe, abanye bamele bangene emtshineni babakhangele ukuthi akula mathambo aqamukile, abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangahlanganisa yini banelise ukuthi bahambe laba izandla kumbe inyawo zabo zisebenze. Kulabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu wakhathesi imombolo yababotshileyo ayikaphumi. Sikhuluma kunjenje baseHarare Central. Abalandeli bethu bebengikhona ngale besayabahambisela ukudla. Sesizakuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababameleleyo.
Lina liza likhweza yini lolu daba emapholiseni? Njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho?
Izingaze sikhweze lolu daba emapholiseni akulampumela akunamhla. Unyaka lodlulile abantu abadutshulwayo kwabizwa omontlante kwenziwani kwenziwani ukuthi sihlezi kunja kulanto yedwa oseke wabuswa. But sinethemba lokuthi umhlaka wonke jikelele uzibonele okwenziwa nguhulumende wezani. Ngoba bebevika ngodaba lama-sanctions umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu lwemasanctions bengazi ukuthi kulobuqili ababenzayo nambu sokuphumile.
Sibonile njalo kweyinye ividiyo amapholisa saxoxisana lezinye iziphathamandla zenu bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane lapha.
Akunamthetho othi kumele sazise amapholisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikho kuqala ukuthi sekuyenze khonoko njalo kuqala ingathi lezani yayihambe iyebuthana ezani uPF ingane akazikaze sibona amapholisa ebatshaye bagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata.
Azange ke sivale asikuqali khonoko ngoba ngathi ngabele sifisa abalandi eziningi asineli emahofisini yethu. Sozandizukuthi sine phandle khonaphana sifake imicimbicimbi yethu sikhume nabalandeli bethu baqede khonapho badobhadobhe babuyele ezindlini.
Manje kusasa-ke lenzani ngalolu daba?
Kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavuka ufile. Ikusasa siziza ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomoni. Okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhwana ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini, hhayi. Uthenga ukudla ungena emnyango endlini uyabuyile ngisihle pheke udle kuphele siza kuzwa ngakho kusasa. Nxa kunomuntu phandle la ongasitshela ukuthi thina sesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli dubo, hhayi sicela ukumuzwa lo ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yinsinda abaphenduli. Kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutyule sirejwe singene emgwaqweni sizihambela siyatshaya sipanyele inyawo lengalo. So ungayithi kufa ikuphi?
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC kasenelisanga ukukhuluma la mapholisa ngalolu daba. Kodwa isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 kunsukwana ezedluleyo ukuthi kabalayo injongo yokuhlukuluza ibandla le-MDC nanku balivumele ukuqhuba umhlangano walo emavuku ngesonto. Sokusungulwe uhlelo lokuphathisa abalimi bemaphandleni ezansi yamandebeleni ngokulima ngamathalakitha kanye lenhlanyelo ole-Presidential Tillage and Input Scheme. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo, umphathintambo ubona ngezenzakalo ezansi yamandebeleni, umnumzana Bert Nkoncube, uthi uhulumende unanzelele ukuthi indlala ekhona idale ukuthi izifuyo ezisetshenziswa ukulima zicube. Kungakho kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe amathalakitha ukulimela izakhamizi. Uncube okhuthaze izakhamizi ukuthi zilime ngenhlanyelo eziyitholileyo hathi ukuthi ziyayithengisa. Umlimisi osebenza phansi kohlangothi lwe-Agritex umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu ukhuthaze abalimi ukuthi balime ngamathalakitha ukuze benqabela ukutsha kwezilimo masinya.
I-tractor silimile sibuya lamadonki nomlimi ne-fertilizer lenhlanyelo sidweba sufaka i-compound D sufaka inhlanyelo sigqibele wenzele ukuthi thole ukumila impande zihambe kuhle nobumanzi bubambe kuhle.
Unkosikazi Trainer Ndlovu owalwa impi yenkululeko njalo ngumfelokazi ehlala esijubani ngomunye wabathole inhlanyelo.
Uhlelo lolo lonhlanyelo olufikileyo mina hayi luyandithokozisa kakhulu ngoba ngibe ngumama wakuqala ngingumfelokazi ngigcine ezinye intandane ngiliwovetereni basala ukulima ensimini yami yikho kuyangithokozisa so kusasa ngizavukela emasimini.
Umnumzana Super Sebata ngesinye sezakhamizi sezijubani oveze ukujabula ngokuthola inhlanyelo le.
Siyakhulekela ukuthi uNkulunkulu izulu line sivune uze ilizwe lethu libe lokudla.
Abalimi baphiwe isisindo samakilogram alitshumi 10 kg yawenhlanyelo yomumbu, amabele lenyawothi kanye lemvundiso yohlobo lwe-compound D le-ammonium nitrate njalo bakhangelelwe ukuphiwa imithi yokubulala imhogoyi. Imuli ezedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu 150,000 ezansi emandebeleni zikhangelelwe ukuthi zincediswe phansi kwalolu hlelo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseguyu Albert Ncube.
qhubeka lusekudwini udaba mnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esikhundleni sokuba yinduna yenhlamba baloyi lidale lezinduna zenyakatho yamandebeleni. Izinduna lezi zithi umne wabo olizibulo uJoram Ndiweni nguye omele athathe lesi sikhundla. Kodwa imuli yakwaNdiweni ithi akekho olelungelo lokususa uNhlanhla yamangwe esihlalweni ngaphandle kwayo. Isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo umnumzana efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umndeni wakwaNdiweni kumele ulungisise lolu daba uwodwa kungela kungenela kwezombusazwe.
Into edingakalayo ukuthi bakulungise ngekhaya, bakuthuthe ngendlela besiko lesindebeleni livele lisebenza. Lokho kangisho ukuthi kakusetshenzwanga ngendlela yesiko, ngiphinda khona lokho omina lawe esingabe sikukhangelele. Nxa ngabe kuyikuthi ukhono lesikhalazo kakulungiswe ngekhaya, kuphele ngekhaya. Kungazi kwaba yinto ebhebhethekayo igcwala umhlaba wonke. Yikho lokho esikukhangeleleyo njengabantu abathanda amasiko, abalandela amasiko, ukuthi izinto zilungiswe ngokwesiko ngaphakathi kuvalwe umnyango ukuze kungaqhatha abantu kungadingekile.
Ngokuzwa kwakho umnumzana Joram yena uthini kanti?
Ya, mina ngilindele ukuthi azikhulumele ebantwini ukuthi singamkhulumeli. Nxa okunengi okusuka sekubhalwa, kuyabe sekubhalwa ngabantu okunengi okusocial media, izinto ezinye ezingasiloqiniso, ezinye njalo abantu abazicabangelayo. Ngakho-ke kuhle yena ngokwakhe endaweni enjengomsakazo kanje azikhulumele ukuthi kambe uyafuna yini ukuba yinduna, kungani efuna ukuba yinduna endaweni yokuthi uNhlanhla okhona induna uNhlanhla abe yinduna, kube yibo abazikhulumelayo. Kuba kuhle kanjalo ukuthi kulelo hlangothi ukukhulume induna, kulolu hlangothi ukukhuluma umfo wabo, ibe ngiyangaphakathi kanjalo ize ilungiswe. Njalo ngithanda ukuthi ngibeke into enye eqakathekileyo ngingakhohlwanga, ukuthi into eyenzeka ngale ngakomdlali ngakwaNdiweni kayilani lalokho abantu asebefuna ukukwenza ukuthi kubonakale sengathi amatonga abafowethu besitongeni balwisana lobuduna bakoNdiweni. Akungaqhathwa isizwe, akungaxegwa abantu, kakulani labantu besitongeni, kakulani labantu besikhalangeni, akulabantu labantu besisuthwini, akulani lomakhelwane, kakulani. Yinto efanele ilungiswe ngaphakathi. Labo abasukumileyo nxa bekuxoxwa zinduna bebekhuluma bezinduna, hayi bengamatonga, bebekhuluma bezinduna, hayi bengamanambia, bebekhuluma bezinduna, hayi bengamaNdebele, bekuyizinduna zemathebelele and not. Asikuhlonipheni khona lokho, hayi ukuthi siqalise ukuthi sithi thina le nduna ingumhlobonje, leya nduna ingumhlobonje. Akuqondanga lokho.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umasipala wakoBulawayo usezavalela uZulu amanzi okwamahola angamashumi ayisishiyagalolunye lambili 92 hours ngeviki ngoba esesilela kakhulu emadamu. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uMnangagwa kasoze akhulumisane la mabandla angekho kumanyano wePoland, njalo kasoze avume abakwamanye amazwe bengenela kudaba lweZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani bantu beStudio 7. Siyabingelela nathi baba. Bantu bakithi, kunzima kwelakithi. Nasikhala kakhulu ngomuntu ofana lo Believe Gawule okhuluma kabuhlungu kangaka shiwa abantu bebulawa indlala elizwe lonke leli abantu bayafa abanye bayagula ezibhedlela kadesi abanye bayachaza abanye abantu ngapha liyabazi ukuthi batibona bakhela amatisha amanzi kwezinye indawo izifuyo ziyafa ye kungapheleli kahlola ngelinye ilanga siyabe sikhuluma kanjeni ubelieve gawuli leyo esebaleka laye siyahlala kwamanye amazidlala amanqina so kumphelele kunokunokokwenzayo ngoba ngeke abantu bonke ilizwe lonke bekhala ngendlala kangaka yena kunguye yedwa umuntu okhuluma kubi kangaka emele umnankagwa yena emkhayeni umnankagwa uvele ungumbulali and umguquluzi wenotho yelizwe yena emmele ngale ndlela
ngiyabingelela msakazi igama lami ngucabangani malingandlovu ntabuka embalibale edibheni lembuzini kakhulu nje mina bengindesicelo kubaba lo kuthiwa ngubelieve gawule ukuthi kake sihloniphe shwaba kithi ngicela eke sihloniphe especially thina ngapha ebantwini besiNdebele cela sihloniphe noma engabe sidla yena khona ngale kuzana cela adle ethule ngoba isizwe sakithi siyahlupheka so yena ngendlela okhuluma ngakhona kuclear nje ukuthi yena uyasutha uyadla uyashutha so sicela adle ethule mayena kumhambela kahle konke sicela kumhambele kahle ethule kulokuthi ebelophethe ekhuluma esenza show esizwisa ubuhlungu lokhu ngendlela okhuluma ngakhona usizwisa ubuhlungu ngendlela thina izinto ezisihambela ngakhona akulanto esihambela kahle thina yonke into imotshakele kithi asilala amanzi inkomo ziyacuba zifile yonke izinto ziyadura and then bayehluleka ukuthi like njenge-government bekwazi ukuthi bekhulumisana labo somabhizinisi ukuthi beyehlise iy'ntengo zamapetroli konke intengo zokudla bathule nje zwi okwabo kuphela ukuthi babonakala befulaya ngendiza zangaphandle kwamazwe bekholisa bona lemuli zabo so sicela ukuthi especially umuntu ofana lo baba lo gawule kake sihloniphe kethule
ngiyabingelela nami lapha kusitudio 7 igama lami nguvusa umuzi mpofu bengicela ukudlulisa lokho ivele yona indaba yakithi emathebelelendi iyahlupha njengoba sikubona sesukuthola ukuthi uchief ndiweni nje kuthiwa usesuspendiwe usekhitshiwe ekuduneni ivele iyahlupha le ndaba ngoba izanu PF yona ngokwayo lo ngumsebenzi wezanu PF sonke siyakwazi lokho ivele isebenza ngalolu hlobo ayifuni ukuchallengewa mayisenza izenzo ezimbi ayifuni ukuchallengewa mayisenza against ulungelo labantu ayifuni ukuchallengewa entweni ezimbi ezenzayo ungayichallengea entweni ezimbi ezenzayo isikusanshina isikufakela ama sanctions siyakwazi ukudala kuqhubeka lo ekithe mathemini izanu PF lokhu isifakela ama-sanctions masithi siyaphakama siyakhala sikhala ngamalungelo ethu emathebelelendi izanu PF iyaphakama ifakele abantu bemathebelelendi ama-sanctions izolo lokhu bebekhala bona bethi akurimuve ama-sanctions amazwe angaphesheya karimuve ama-sanctions kodwa bona ezweni labo babhizi kwelikamthwakazi basashishina bafaka ama-sanctions emathebelelendi kodwa bona bayakhala bayacindezela ngapha emathebelelendi lokho yinto esiphatha kabi lami nginje ingiphatha kabi lento engiyibonayo namhlanje sokuthiwa uchief nduweni kaseyiyonduna kanti ubeyinduna wayengene kanjani ebuduneni babemvume kanjani mase bezokubona namhlanje ngoba namhlanje uye waphakama njengomuntu eyindoda phakathi kwezinduna wachallenge into erongo kazange avumele into erongo ebisenziwa liqembu elibusayo yimkho lokhu sokumele bamsashine nje bamkhuphe ubuduna kuthi ukuthi undiweni ubenguye indoda kuwo wonke lamachifu lawa khona lawa amachifu wonke akhona lawa akubona ububi obenziwa yizanu na kuyakhathaza kakhulu kutho ukuthi la manye lezi ezinye induna lezi kutho ukuthi akusizonduna ezimele ulungelo labantu akusizonduna ezimele abantu zinduna ezimele iqembu elibusayo kuyacaca nje namhlanje lokhu uma singakuvumela kuzoqhubeka kanjalo kutho ukuthi akukho induna ezisimele kutho ukuthi thina besimele ngundiweni nje cha ngoba mayebona into embi uyayichallengea waphakama usefela lokhu
salibonani balaleli bestudio 7 alami into engiphawule indlela umbuzo umnankagwa wenza khona elizweni lakithi umbuzo lo uyabonisa ukuthi umbuzo wabantu abalambileyo ngoba alukho utshintsho abalwenzayo abaphathi belizwe okwabo nje kutshontsha nje imali.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyeneliswa kusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amabutho akwele Syria ahlasele enye inkamba ebihlala abantu abadudulwa yimpi izolo abulala abantu makhaza abalithumi lanhlanu. Ele Melika selethese owake waba ngumtshutshisi kahulumende wakwele Kenya umnumzana Amos Wako izijeziso phezu kwamacala enkohlakalo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukuncintisa bemele ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli babe lenkulumompikiswano izolo lapho ababuzwe khona ukuthi benganqoba udaba lwemisebenzi yenkohlakalo etheswa umongameli Donald Trump bazaluphatha njani. Okhokhelayo ngemiklomelo kulomncintiswano umnumzana Joe Biden uthe alubana ethe wanqoba umtshutshisi kahulumende wakhe nguye oza kutsho ukuthi uTrump uyetheswa amacala yini kumbe hatshi. Umnumzana Bernie Sanders laye wethule impendulo efanayo. Incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi bekungaba lula ukuthi amademocrats anqobe umongameli Trump kukhetho alubana lo muntu ofana lwake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama.
Okukhanyayo ukuthi bayamswela umuntu njengo-Obama. Bayamswela sibili umuntu njengo-Obama. Sokuze ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana uSanders umuntu ukuthi impilo yakhe iqinile sibili kayixegi. Ngibona uSanders ubengenza ngcono kuloBiden.
Kodwa uBiden umsolani nanku phela waba ngusenetha okwesikhathi eside wazoba ngumsekeli njalo kamongameli weMelika ngesikhathi sika Barack Obama.
Kona uqinisekile Nkomo uJoe Biden sibili ngalokho esithi thina iexperience ulaya sibili experience siyakwazi sonke lokho kanti ke akekho ole experience enhle ukudlula eka Hillary Clinton. Laye uJoe Biden uyakuvuma lokho ukuthi uHillary Clinton ule experience enkulu njalo eyiyona edingakalayo emuntwini ongaba ngumongameli welizwe elinjenge-America. Kodwa ke yena uJoe Biden akulanto sibile ngiyisolayo ngaye.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Siyalamukela ababukeleyo kuFacebook kulo team Hlabangana uthwena amavuko bakithi. Pressure Nzuza uthwena livuka njani. Arthur Kumbu Ncube uthwena morning. Ubuye uthi izanu vele nje ingombulali ngeke atshintshe umnangakwa. Kuzoba lo Vanele Nkomo uthwena kanti wona amapholisa la aphila komunye umhlaba yini. Skathele thina emaphandleni sitha injanga ekhanda ngisendawana village eLupane. Loyisa Ndlovu uthena good morning msakazi. Singaye Gwebu sizagcina ngawe lawe uthi kunzima yazi singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Elemelika selicothoze uhulumende weZimbabwe phezu kokutshaywa kwabasekeli beMDC ngamapolisa izolo. Umholi weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-Fast 7 na. Asidibaneni kusasa ngesikhathi esifanayo 6:30. Olivalelisayo, muntungamili nkomo.